sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 17 kunhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayina Soko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu.
Owayengumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda kasekho.
Okwenza abantu bengalandeli ama-rules and ama-regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza.
Abantu abaningi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumende ngomvulo.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashophu ayo kumbe iziphaza zabo ezingenelweyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi.
Badlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela udlakela olwenzakale izolo kwezinye indawo. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro kasekho. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo athi akhangelele ukunqoba kukhetho luka-2023. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda kasekho. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Iphephandaba leHerald libika ukuba uKaunda ubhubhe namhla esibhedlela seMayina Soko Medical Center eLusaka. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uKaunda ongene esibhedlela lesi kunsukwana ezedluleyo ecela ukuba abantu bemthandazele. Bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele ngokubhubha kukaKaunda. Umnumzana Vusumuzi Sifile Sibanda, umqondisi wePinos Institute of Southern Africa obesebenza loKaunda kulezi nsuku uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kwakhe.
Ubhubhe namuhla emini esibhedlela seMayina Soko. Okwakhathesi sisalinde ukuthi maybe kusazukuba lo mbiko osuka kumongameli welizwe umnumzana Edgar Lungu. So ngikho sakulindele kodwa ke hayi sesitholile i-confirmation ukuthi ya umnumzana Kaunda kasekho.
Usibanda osebenzela eLusaka uthi uKaunda ube indoda emadodeni.
Mina lenhlanganiso engiyikhokhelayo iPanos Institute Southern Africa ukuhamba kwamnumzana Kaunda sokusichiye egcekeni ngoba ube yipatron yethu njengenhlanganiso, okusho ukuthi bekunguye ebesimthembile, nguye kade sithi nxa singaba kungaba khona okusikhathazayo sigijimele kuye, nxa kungaba khona okunye maybe esifisa khona ukuthi lathi sithole ulwazi olujulileyo besigijimela kuye.
Umnumzana Isaac Mabuka walwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu uthi kwephula inhliziyo ukubhubha kukaKaunda.
Ubaba lo wasacrifisa impilo yakhe, wasacrifisa impilo yabantu bakhe, wasacrifisa ilizwe lakhe ezimisele ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke. Ngiyakhumbula ngesikhathi kule ndlala, thina siyile ndlala ezinkambeni, babezama ukuthi sithole ukudla kodwa usizwa kuthiwa eZambia akula kudla. Kodwa ezinkambeni ngenxa yokuthi abantu basebe baningi kakhulu, uKaunda wayezimisele ukuthi wasikushewe lokhu kudla okutholakele elizweni lakhe. Sizwa ubuhlungu kakhulu njengezaphu.
Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngokwethula kwemibiko uthi uKaunda wasebenza kakhulu ekubunjweni kwinhlanganiso ezinjenge-Southern African Development Community lezinye. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule okubandla kezanu-PF.
Thina njengeZimbabwe siyakhala sibili kakhulu ngokulahlekelwa, sikhala kunye leZambia ngokulahlekelwa ngobaba u-former president, u-president Kenneth Kaunda welizwe leZambia. UKenneth Kaunda ke ingathi ilizwe leZimbabwe kukhululeka kuyabe kungaphelelanga nxa singakhuluma ngoKenneth Kaunda.
UKaunda wabusa eZambia kusukela ngomnyaka ka-1964 kusiyafika umnyaka ka-1991. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Uzulu uqhubeka ezisebenzela njengenhlala yenza lanxa nje uhulumende esanda kuqinisa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama uyalandisa.
Abantu abanengi bathi benza lokhu ngenxa yokuthi balamabhizimusi abo. Unkosikazi Sithabile Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo ngomunye wabo.
Okwenza abantu bengalandeli ama-rules and ama-regulations of lockdown yindlala. Iningi labantu eZimbabwe liyazisebenza. Lokho kutsho ukuthi okuncane ebesikuthola lokho kusehle.
Umnumzana Isaiah Moyo ulombono ofanayo.
Cela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane. Njalo labantu be nze lokho kumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona njalo bafake lawo mamaski esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini sebesenza angani i-corona le iyehla kanti hayi isesekhona.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions othi kunzima eZimbabwe.
Imisebenzi kayikho laba amabhizinisi bayakhuluma ukuthi bayathwele nzima ukuze bekwaniseke kumbe ukubhadala iholo eleneleyo njalo kubona ukuthi bayakwanisa ukukhweza ke i-production lokuze phela lokhu esikwenzayo phakathi kwelizwe kumbe ngama-services abe ngama-services kumbe ama-products athengekayo akwaniswa ngabantu abaningi. Bayakhala abamabhizinisi imuli zithwala nzima ke ukuthi zithwele ukudla, imuli zithwele nzima ukuthi abantu bangabithole imisebenzi, izisebenzi zithwele nzima ukuze zithole iholo elenelayo.
Uhulumende waqinisa iziqondiso zokuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngomvulo esithi usumemetheka ngamandla omkhuhlane lo osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1640 eZimbabwe. Kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane lo elizweni izolo kwathi phose abangamakhulu amabili lamachumi amane 238 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro Kaseko. Iphephandaba leThe Herald livika ukuthi ubhubhele esibhedlela seSt Anne eHarare. Akwaziwa ukuthi ubulewe yini. UFather Ribeiro ungomunye wabantu abavimba ukulengiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukugwetshwa kwakhe phezu kwecala lokudubuka kwebhomba esilindweni sesitimela eMutare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu. Nguye njalo waloba ingoma eziningi zesonto yeRoma kanye lelizwe i-National Anthem elabanye abambalwa. Walungisa njalo iflegi yelizwe encediswa ngabanye ababekhethwe nguhulumente. Umfundisi Kenneth Mutata uthi ilizwe lilahlekelwe ngumuntu obelwela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukushona ukababa uFather Ribeiro owe Catholic Church o abantu abaningi bayamazi ngomculo wamabandla owe Catholic Church kodwa abanye abakwazi ukuthi uqale ukusebenza lamanye amabandla ngama 1960s belungisa i music ama Africans wayenza incontribution enkulu kakhulu kumculo lo owamabandla futhi ubaba uRibeiro usebenze kakhulu ngezombangazwe ngumfundisi wabantu abanenge babe behamba empini abanye bebotshwa yena waba ngumfundisi wa
lo ngumfundisi Kenneth Motata obexoxa le studio 7 eseHarare. Kolunye udaba, imbiko esisanda kuyamukela ithi umahluli wedale le High Court uJustice Eric Ndewere usexotshiwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukutholakala kwakhe elamacala amabili okwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Lokhu kwaziswe ngunobhala ehofisini kaMnangagwa uMnumzana Misheki Spanda namuhla. Iqula elaphenya udaba lukaNdewere lithi wayethetha amacala ngendlela eziphikisana lemithetho yelizwe. Kasenelisanga ukukhuluma loNdewere ngalolu daba. Izizalwane zakwele South Africa eSoweto sezisungule uhlelo lokuxotsha abakwamanye amazwe kuleli lokitshi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Beziphume ngobuningi zakhamizi ze-Deep Kloof eSoweto sezingiyela abakwamanye amazwe ngokuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni zisithi abaphume baphele ngoba bengekela bazayifunda ivaliwe. Nkosazana Zandile Dabula omunye wabebetshengisela laba uthi bebezoxwayisa olendlebe ukuthi akezwe kungakwonakale.
We gave them at least 7 days to vacate. We'll be starting up with the cleanup. If they don't vacate in 7 days, so this is a false thing that we're talking about here.
Basalelwe izinsuku eziyisikhombisa kuphela ukuthi baphume baphele.
We're not fighting them, but we're just asking them to vacate peacefully so. So that's why we emphasize that we'll remove them forcefully so.
Izakhamizi lezi ebezikhatshwe ngamapholisa zijaba kwamanye amazwe laba yibo abadala ubugangi kule lokishi. Zifole zaya kwenye indawo okuthiwa iBaghdad zisithi indawo le yindawo yobukliwi yabomahotsha lezidakamizwa lezephulamthetho. Bafuna njalo bakwamanye amazwe abalamabhizimusi amancane kule lokishi baphume baphele besithi la amabhizimusi kufanele enziwe izalwane zakwele South Africa ezingasebenziyo. Bathi abakwamanye amazwe laba bathatha imisebenzi eminingi. Lokhu kutshengisela ukukhanya kuzaqhubeka kubangela ukuthi abanye abakwamanye amazwe baphume elokishini le-Deep Kloof baye ezihlotsheni zabo kwamanye amalokitshi. Baningi-ke asebesole ukutshengisela lokhu besithi i-xenophobia esegcekeni ngoba kusolwa abakwamanye amazwe kungelabufakazi bokuthi boneni. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngabuthi Mabena uthi ngumkhuba omubi ukuthi sonke isikhathi impilo ingaba nzima kugegelelwe izalwane zakwamanye amazwe.
Bayakhala kakhulu abavela kwamanye amazwe amashop ayo kumbe iziphaza zabo ezingenelweyo zanqanyulwa kathathwa impahla phakathi bayakhala kakhulu. Besingezwa ukuthi bakhona yini abavela eZimbabwe labo abalimele kumbe labo abathathelwe impahla ezidolo zabo.
Abebetshengisela namba bebethwele imiqwayi izinduku lenswazi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimi imbokodo elwela amalungelo abesifazana Nkosikazi Victress Mathutu uthi bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabi kakhulu lokho, akukho into ebuhlungu empilweni njengokuthi uhlale uwethukile, uhlale usesaba ukuthi loba yini sokungenzeka kuwe. Kubuhlungu kakhulu ngoba lathi silapha nje ngoba sizizamela impilo ongangokuthi ngani isimo asinjengalekho siyisikho sona emazweni esisuka kuwo ngabe kasikho kuleli lizwe laseSouth Africa.
ELeSouth Africa lungiselela ukuqhuba ukhetho lwezabelo ekupheleni kwanalo umnyaka. Kuvamile ukuthi ngesikhathi semikhankaso kuhlukunyezwe abakwamanye amazwe ngenxa yezinye inkokhelo ezithi yibo ababangela indubo ezibhekane lelizwe. Njengenjwayelo uhulumende akazange aphawule ngokutshengisela lokhu. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa nginguThuso Khumalo.
Kulabanye abathi ibandla elibusayo leZANU PF kalenzi kuhle kodwa kubuye kube labanye abathi inkinga isemabandleni aphikisayo. Lokho kuphuma njengesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Okwamanje bakhala ngokugugudeka komnotho, ukungaguqulwa kwemithetho etshiyeneyo engenza kube lo mbuso obalulekileyo elizweni, ukudlephana kwamabandla aphikisayo lokunye. Ibandla leZANU-PF lithi kuningi selikwenzile uZulu eZimbabwe, loba kulabanye abakhuluna ngokuthi sebephila njengenyamazana ngenxa yokusela imisebenzi ngesikhathi ilizwe lilwisana nomkhuhlane we-COVID-19. Umphathina bobona ngezokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, kusanda kwethula umbili oveza ukuba ilizwe lenza imali ebelenzalo efika phose amabhiliyoni alichuma amadola $9.8 billion enyangeni ezintathu ezisanda kwedlula. Kodwa abantu bahlaba umkhosi besithi imali kayibambeke eZimbabwe, lapho abaphila khona ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo, umsekeli walo ubona ngezemsebenzi kubandla elibusayo, uthi badlelana kahle loZulu ozavota ukhetho oluzayo.
Kuyacaca ukuthi ngo-2023 iZANU-PF izanqoba ekhethweni. Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yawafaka ajabulisa uZulu.
Abandla aphikisayo akhala ngokuthi uhulumende uyehluleka kulungisa ezomnotho, loba esethulela uZulu imbiko ethi usanda kwenza imali eningi okumangalisayo. Athi yiwo alwela amalungelo kaZulu, hathi uhulumende obopha mahlayana abantu abavalelwa entulongweni bengela macala. Okwamanje athi azama ukukhanga abantu ukuba babhalise ukuvota kukhetho oluzayo oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kuningi asebekwenzela abantu, ngakho-ke bazanqoba kukhetho lokudinga amakhansili abazamela idale lephalamende lolukamongameli.
Uye wanqobayo kukhetho luka-2018. Kwala lokhu kumgceke ukuthi uPresident Chamisa uzaphumelela ekhethweni luka-2023. Sekela kwakhe nguZulu weZimbabwe, kwala lokhu kukhula kusiya phambili.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liza kwenelisa ukubamba ngamandla uhulumende ukuba aguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ngenxa yokuthi lilamalunga amalutshwane kudale lephalamende. Kulabanye abantu ababambewa ngaphansi bemangaliswa yikuxokozela phakathi kwebandla le-MDC Alliance le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Bathi amabandla la kawasela ndaba labo. Kodwa umnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lozokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi bazasebenzelana loZulu. Uthi okwamanje sebelungiselela ukhetho oluzayo.
Siyazilolonga, siyazilungiselela kabanzi, sikhangelele ukhetho luka-2023.
Ibandla leZANU lithi lidlelana kahle loZulu ngoba yiyo insika yalo. Lithi lizwana lo mbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngazo zonke indlela, lincedisana labantu bakwele Zimbabwe. Ibandla leli lithi ukudlelana kwayo labantu kuveza ukuba lilibandla likaZulu. Umkhokheli walo uMnumzana Isaac Mabuka uthi lokhu yikho okuzokwenza banqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
I-reason esibona ukuthi iZANU ingawina ama-election yizinto ezibonakalayo kathesi elizweni. Abantu bonke sebedubeka, definitely kumele sivotele eyinye iphathi engayisiwo le ebusayo.
Ngokuhlupheka kwabantu elizweni, kukhanya ingani uZulu uphakathi kwelitshe lombokodo. Kulabanye abantu sebelahle ngukhulumende kanye namabandla aphikisayo. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bekezela Gumbu uthi ukuxokozela phakathi kwamabandla aphikisayo, ukuhlezulukeka kwebandla elibusayo kuzavela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023, njengoba nenkokeli yemdabulayo izangenela kwezokuvota.
Khonoko abakhuluma ngokuthi abantu abahambi abaphuma ezindlini beyirejista kuqakathekile, kodwa sebeyenze njalo kumele kubonakale ukuthi kuyenzakala ama-electoral reforms.
Enye ingcethu kwezombusazwe ezimele uMnumzana Blessing Jidoni uthi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngokunye okwenza kukhanya ngani abantu balahle ngamabandla wonke ezombusazweni. Uthi uhulumende kavumeli ukuba abamabandla aphikisayo angene kuZulu.
I-opposition ayikoreti, abala indawo yokuthi bekwanise ukuthi beyenze ama-movements engazikhangela kule COVID-19 esebenzela kakhulu labo aba-in power, because they can easily manipulate i-opposition ukuthi ingakwanisi ukuya campaigner.
Baningi abantu abakhala ngokwenzakala kumabandla ezombusazwe, njalo bathi kabasoze bevote ukhetho oluzayo ngoba uhulumende kabenzeli kahle, kuthi njalo abaphikisayo badlephana sonke isikhathi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenziwa zinhlanganiso ezinceda amantombazana lokunye okuphathelane lokwenzakala eZimbabwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden usephendukile elizweni lakhe kulandela imihlangano yakhe lenkokheli yakwamanye amazwe kweleBhilitane kanye lomhlangano awenze lomkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin izolo. UBiden uthi utshele uPutin ukuthi kumele ekele ukukhahlameza amalungelo kazulu. Amantombazana angamachumi ayisithupha 60 aqhuba izifundo zika form 3 lo 4 izolo athole usizo lwempahla zokusebenzisa nxa esemfuleni kanye lezokwenqabela umkhuhlane we COVID-19 kunhlanganiso ezizimeleyo. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights imanyene le supporting soul sending smiles zaphathisa amantombazana la ahlala eHyde Park endaweni ezibalisa iSt Peter's iNyumazwi Robert Sinyoka le Methodist Villages ngempahla ezigoqela ama-sanitary pads, ama-mask, ama-sanitizer kanye lengwalo zokufunda ngamalungelo awo ezivela kuZimbabwe Human Rights Commission. Inhlanganiso le ithi uhlelo lolu luqondane lelanga lokunanzwa kwamalungelo abantwana kuzwekazi le-Afrika olwe-Day of the African Child, njalo amantombazana la azaqhubeka ethola lolu sizo nyanga zonke. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele uKhumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Sikhangele kakhulu abantwana abakuform 4 maqala yibo abalungiselela imihloliso okwakhathesi. Asifisi ukuthi umntwana ngapha ebhize lungiselela imihloliso ngapha echaywa likhanda ukuthi uzasebenzisani nxa insuku zokuba sesikhathini sezifikile. Then nxa inamba ingenelanga besisehla sikhangele oform 3, nxa ingenelanga sehle siye kubo form 2 esigabeni nje jikelele, ikakhulu futhi njalo abantwana abaphila lezimuli eziswelayo. Njalo futhi sikhangela ukuthi laba bantwana abango form 4 yibo phela asebehahabelwa kakhulu ngamajaha. Abanye bakhona babesitshela ukuthi ngenxa yokudura kwama sanitary pads sebeze becina bekhombela nje khona ukuthi bathengelwe ngamajaha.
Lithi amantombazana nalali zawafundisa ngokunye okuphathelane lamalungelo abo. Kuyini lo?
Khangele indaba zezemvelo lamalungelo. Sibafundise lendlela zokuxoxisana lalaba benza izinqumo ngithi abakhokheli besigaba ngenzinto zamalungelo ezibakhathazayo njengabantwana. Sadala amathuba lapha abazabe behlala khona laba abakhokhelayo nabazali besethula bona inkinga abahlangana lazo njengabantwana. Besikhangelela ukuthi sizabahlalisa phansi bonke sibafundise, kodwa ngenxa yesimo se-corona bese sibalanda emizini yabo sisiyabanika lokho besibaphathele khona. Sisiya phambili sizabe sibapha nje ulwazi oluchiyachiyeneyo ngendaba zamalungelo.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngomqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Amabandla ezombusazwe amancane aphikisayo athi lawo aphakathi kokudinga usekelo phambilini kokhetho luka-2023. Athi njalo akhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Sixoxele umkhokeli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters, uMnumzana Xolani Chuma, endawonye lonobhala jikelele webandla leThe Patriotic Front, uMnumzana Andrew Nyathi, onguye osungula lingxoxo.
Lebandla le
Patriotic Front. Umsebenzi esiwenza umsebenzi omkhulu. Asifuni nje into yama-election. Sifuna ukuthi kutshintshwe indlela yokubusa kuleli lizwe lakithi. So thina siqala awonalo unyaka okhetho lololuzayo. Kumele kwenzakale ukuthi abantu besigaba lapho esikhona thina bahlangane batsho ukuthi iziphi inhlelo abalazo abafuna ukuzenza bese bezikhethela umuntu we-Patriotic Front oza kuba labo ngokhetho phambi kokhetho langemva kokhetho.
Baba Chuma, njengabe Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ungasichazisela ukuthi lingaphi ngamalungiselelo okhetho?
Sisayenza ama-structures amaningi akhona asenziwe. Kusukela lapho ke sesifundisa abantu ngokuqakatheka kwe-economic freedom. Ngakho singena esingathi thina ku-economic war. Silwela inkululeko yomnotho elizweni lonke. Umnotho utholakala kakhulu ekubeni abantu babambe ama-resources. Okuhlanganisela umhlabathi, kuhlanganisele imigodi, kuhlanganisele ukulima, kuhlanganisele ngitsho lemfundo. Ngakho ke kathesi thina esikukhangele kakhulu ukubana sifundise abantu ngokuqakatheka kwalokhu, simake sure ukuthi abantu bonke bayalungiselela ukuvota, amalunga ethu alungiselela ukuvota. Silibandla elingakhangelanga kuphela ilizwe kodwa likhangele ngitsho le-Afrika yonke.
Ubaba Nyathi, ubaba uChuma lapha uMzwile uthi indikimba abayiphetheyo besiya ebantwini ngeyomnotho. Lina yiphi indikimba emqoka elizahamba liphethe ebantwini?
Indlela ubaba uChuma abeke ngayo sivumelana laye kakhulu kakhulukazi, ikakhulu ngenxa yokuthi abanye bethu vele abesikhona ekulweleni ilizwe sathola i-political power, amandla awenotho awekho. Yikho ke sisithi thina ekuqaleni lapho esimele sifuna ukuthi siqale khona, sifuna ukuthi siqale ekutheni abantu baphiwe lawo mandla awokuzibusa ezindaweni zabo, ezigabeni zabo, bese bezenzela inotho yabo. Ngoba okwenzakalayo khathesi yikuthi inotho ithethwe ngabantu abalutshwana abahawukela amakhiwa ebusa inotho ingeyabo. Thina abanye sasilwela ukuthi silwela abantu bonke, kanti bona balwe izikhwama zabo. Kuthe maze kufikele uTuzibuse nangu usekhona, sebengene enothweni sebethatha lokhu bethatha lokhu, bebulala i-railway, bebulala i-national blankets, bebulala lokhu, i-production yafa yonke yaphela yathi tu kuleli lizwe lakithi, iqedwa ngabantu bonaba. Kodwa ke basebesibakwazi ukwehlukanisa abantu ukuthi abantu bangaboni ukuthi behlukaniswa yikuthi kulanjiwe. Bese bebona abantu bese bebona ngazathi behlukana ngenxa yesizathu sokuthi omunye ukhuluma lolu limi, omunye ukhuluma lolu limi, omunye uzalwa ngale, omunye uzalwa ngale. So indaba yokulwela umnotho silabo oChuma 100%.
Baba Chuma, siyazi ukuthi abamabandla aphikisayo abafana labo MDC Alliance batshona bekhala ngokuthi iZANU-PF iyaqilibezela ukukhetho, ngokunjalo kukhona okumele kulungiswe. Kukhona yini elikhala ngakho lani njengeZimbabwe Economic Freedom Fighters elifuna kulungisiswe kungakayiwa kukhetho?
Thina njenge-EFF yalapha eZimbabwe sesakunanzelela okokuqilibezelwa. Mina ngokwami ngokubona kwami kungabe kukhona, kangifuni kukwala khonokho ngoba mina kangilabufakazi lawo, kodwa engikwaziyo ukuthi abantu okwenza badliwe kakhulu ekhethweni yikubana bayehluleka ukufundisa abantu babo okumele babavotele.
UMnumzana Xolani Chuma ngumkhokheli webandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters ubexoxa endawonye lonobhala jikelele we-The Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi. Sikhangele ebezihamba phambili. Owake waba ngumongameli wakwele Zambia uMnumzana Kenneth Kaunda kasekho. Abaningi bathi kunzima ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 eziqiniswe nguhulumente ngomvulo. Yimi, uNtungameli Nkomo.